Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 9 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance ithi eZimbabwe lilahlekelwa imali engena ku $157 million ngenyanga ngenxa yezigilamkhuba ezigoqela iziphathamandla zeZANU-PF ezitshontsha igolide zisiya lithengisa phandle. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS, umnumzana Obed Masaraure, umiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela njalo uzaqeda impelasonto evalelwe. Silomhlabeleli kamasikandi uSibongiseni ephethe idlalate lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umholi wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS, umnumzana Obed Masaraure, umiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela kanye lelokuvimba ingalo yomthetho kulandela ukuboshwa kwakhe izolo. Umtshutshisi utshele inkundla ukuba uMasaraure wethula umbiko owawutshotshozela udlame enkundleni zokuxhumana njalo owawulakho ukuphazamisa ukuthethwa kwecala lakhe lokubulala abhekane lalo. UMasaraure uzaqeda impelasonto evalelwe abesephindela emthethwani laba ngomvulo lapho uMantshi azahluza khona isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngebail. Unopalajikelele we-ATUS umnumzana Robson Chere laye ulokhe evalelwe phezu kwecala lokubulala eletheswa uMasaraure. Inhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance ithi eZimbabwe lilahlekelwa imali engena ku $157 million ngenyanga ngenxa yezigilamkhuba ezigoqela iziphathamandla zeZANU-PF ezitshontsha igolide zisiya lithengisa phandle kwelizwe. Lenhlanganiso iveze lokhu kugwalo elwethu leizolo olulesihloko esithi Zimbabwe's Disappearing Gold, The Case of Mazowe and Penalonga. Ithi njalo isiphathamandla zeZANU-PF zisebenzisa enye yalimali ukulungiselela ukhetho luka 2023. Uhulumende yena uthi ilizwe lilahlekelwa $100 million ngenxa yokutshontshwa kwegolide. Sixoxele ukhansila webandla le-TRC koBulawayo, umnumzana Edwin Ndlovu.
Ngibona leyi ripoti iqondile, iliqiniso. Nanku ngeminyaka edlulileyo emlutshwane sibone uHenry Tarushayo ayebanjwa e-airport ephuma lalo igolide lele hamba lalo eDubai. Njalo simbona ephandle kwenkantolo wentilongo engabotshwanga. So kuyathengisela ukuthi uhulumende lasebenzisana labo, yibo ke abakhipha leli golide liphuma ngaphandle kwelizwe. Ikanti ilizwe-ke liyahlupheka, abantu bathwele nzima, kodwa-ke ama-resources abo ephuma ongekho emthethweni esiya phandle kwelizwe kubhenefitha abantu abalutshwane abakubandla leZANU-PF labakuhulumende weZANU-PF njalo.
Ubona abezanu PF bathi akuqondanga ukuthi kukhonjwe bona ngeminwe kuphela kundaba zenkohlakalo ngoba bathi lamalunga amabandla aphikisayo afana leleno le TRC izikhona izikhohlakali.
Hayi kubandla le TRC akula isikhohlakali even esizodwa. Izikhohlakali zikilo ibandla lezanu PF ngoba bayavikelwa phela nguye uhulumende wabo yibo abalakho konke njengoba umnankagwe sihlale sitho ukuthi izanu p f nguhulumende uhulumende ngamapholisa uhulumende ngamasosha uhulumende ngama-c i o uhulumende yikho konke yibo-ke abakwenzayo khonokho ukukhohlakala ngoba besazi ukuthi kabenziwa lutho ungabona umuntu wezanu p f esebotshwa babe sebesilo kwabo kwama-factions kubandla labo kodwa-ke bona kababotshwa abezanu p f ngoba bale nkohlakalo enkulu kakhulu.
Lu ngaqedwa njani udaba lokutshontshwa kwenotho yelizwe lolu Ndlovu?
Kufuna esingathi ngesilungu i-political will kodwa kwezanu p f asozeyafa yabakhona okudingakalayo ukutshintsha uhulumende kungene uhulumende ozimiseleyo uhulumende ozosebenzela uzulu uhulumende ozosebenzela ilizwe lezimbabwe hhashi izikhohlakali zezanu p f esizibona zisembusweni kaphela ezilongu ezizanu p f kuyiye esembusweni udaba lwenkohlakalo kalusozelwafa lwaphela.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-TRC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Lolu daba nxa ngilukhangela ludaba nje lokuthi abantu nxa ungezwa sebepoliticiza udaba lwe-corruption sebefaka ukuthi lokhu kwenziwa ngabantu bezanu PF ngabantu abavele sebene-political agenda ngabantu nkomo abavele bafuna ukungcolisa izanu PF ubusela nkomo abungathiwa ngobezanu p f ngobephathi ethile ubusela yibusela nxa kunjalo kumele kube izinto ezixhwayisiswayo kudingakale ukuthi lokho okwenziwayo sibiicwayisi kudingisiswe ukuthi kwenziwa ngobani kodwa nxate kuphuma nkoma ukuthi loko kwenziwa izanu p f ngenxa yokuthi ilungiselela ukhetho usuhluka ubone ukuthi ngobani abakukhulumayo lokho ngabantu abasizondayo kuphela nkomo lokho kuvela kuzitha zethu ezinto ezingakhulumi kuhle ngathi ezifuna ukusingcolisa ezifuna ukuthi phambili lapho esiya khona abantu besibone singabantu bebone izanu p f njengebandla elingcolileyo bakhona abantu be-opposition bona abaphathekayo labo ebuhleleni bonobo obunjabo lobo so ukuthi kwandlulule ukuthi labana ngabe ubusela lobo benziwa abantu bezanu p f mina kangivumelani nako khonoko nkomo.
Lona udaba lokuntshontshwa kwegolide idayimana lokunye okwenjiwayo lungaqedwa njani baba Gawule ngoba sesike sezwa ngitsho leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo wezemali kanye lowendaba zasekhaya lapho bekhala ngokuthi inotho yeZimbabwe iyantshontshwa bakhona abantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngaphandle komthetho besiyawathengisa phandle kwelizwe.
Okuqakathekileyo nkomo yukuthi kuvalwe kulwiswe i-corruption. I-corruption leyi yiyo esilimazayo konke bona kwenzakala nje ukuthi akula ndlela elula eyokuthi kungaqedwa njani izinto lezi ngokuthi kuvalwe sibili izakhi layo ibe yizakhi ekhona sibili esebenzayo ingabi izakhi liyana ngebizo ngoba izakhi ekhona leyo libizo kuphela umsebenzi abawenzi abantu kuliqiniso ukuthi imali eziningi ziyaphuma ngobusela okunjalo sikubonile khona kaye kusenzakala ema-airport imali ziphuma ukuthi kuphuma njani ngabantu bona abantu ababhadalwa izimali abagamileyo abayenza imisebenzi yenkohlakalo endalo.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Sehlulekile ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngezenjiwayo umnumzana Winston Chitando. Loqhubeka lusegudwini udaba lokubhaxabulwa kwamapholisa ngabantu makhaza eHarare izolo ngemva kokubangela ukufa kowesilisa ogxotshwe ikhombi. Amapholisa la ebezama ukumisa likhombi ngenkani. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi amapholisa la azajeziswa ngoba enze lokhu ngaphandle kokuthunywa ngabakhulu bawo. izolo kobulawayo lakho kutshaywe ipolisa elitshayelele ikhombi yomnikazi. Sixoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakale eSozberry lakobulawayo kuyabonisa ukuthi aseyomapholisa abantu. Amapholisa asesetshenziswe kakhulu ekugangeni, ikakhulu kupolitiki. So mbona ngazathi khonokho sokusuke kwaba yimpilo yabo njalo ngenxa yokuthi kabaholiswa imali eneleyo sebejike baba zinyamazana zeganga. So uma bebona abantu abangani bephula umthetho kabababophi ukuze bejeziswe ukuthi bengene emthethweni, kodwa lithuba labo lokuthi labo benze imali. So amapholisa abe efuna ukudizwa. Okuthiwa isikhulumeli samapholisa uPaul Nyathi ukuthi bazajeziswa, yebo yebo bazajeziswa, kodwa as long kungazange kwalungiswa umnotho welizwe kuyajeziswa bona laba bayi-2, kodwa baqhubeka bekwenza njalo. Akusiyontwentsha, ungakhangela last year babulalise abantu ngento zamaspike kuze kwahamba kwayiwa ekhoti ukuthi yena uhulumende ekubona ukuthi into leyo icina ibangela ingozi, asingayenzini, kuba nzima. So mbona ngazathi into eziningi kakhulu ayisikho kakhulu ngamapholisa, akulungiswe umnotho welizwe abasebenzayo bethola imali ngabaphilisi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu.
Lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela.
Kwezemaphandleni, izakhamizi endaweni ezijeneyo zeMathebeleland South zithi sezisungule inhlelo zokuziphilisa ukuze zimelane lendlala kanye lokubhidlika komnotho. UAlbert Ncube uyalandisa.
Izakhamizi zitshele iStudio 7 ukuthi sezisungule inhlelo ezifana lokufuya kanye lokulima ngokuthelezela ukuze ziziphilise lalapho zingafunanga kahle emasimini. Umnumzana Dennis Ncube wayisakhamuzi seNyandeni uthi isimo somnotho kasimanga kuhle kulezi nsuku.
Imali elizwe yethu vele sifana ukuthi into engekho nje vela kula mali elizweni lapho. Isinkwa kungananzela abantu basithenga nge-R20, impuphu i-10 kg 140 rands, i-2 liters yamafutha 120. Kusho ukuthi umuntu ongasebenziyo abaphila njengathi emakhaya lapha akunzima kakhulu sibili.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala oyisakhamuzi esiliko eMatshetsheni uthi yena labanye abesifazana bafuya inkukhu.
Izivande lazo siyabe sifisa ukuthi silime, kodwa silohlupho lwamanzi esibhekane lalo thina kwesethu isigaba sesiliko. Kasilamanzi, asilazikotsho, amanzi siwahambela umango ongaba yi-7 kilometers siyadinga amanzi okunatha.
Umfuyi wenkomo eMzingwane unkosikazi Thokozile Dube uthi yena uziphilisa ngokuthengisa uchago.
Ngiyasenga uchago ngihambisa e-dairy board. Njalo futhi ngilima lokudla kwenkomo khona lokhu ukuthi ngifide inkomo zami zona lezi engizisengayo.
Uthi njalo sethenge isigayo ukuze azenze lokudla kwenkomo ngoba kungabambeki ezitolo.
Uyonale iviki yonale nje isigayo ngisithengile esokugaya ukudla kwenkomo kwenzela ukuthi khona ngifide inkomo zami, njengokuba ukudla lokhu esikuthengayo ngalezitolo asisakukwanisa imali yakho ephezulu.
Unkosikazi Theminkosi Ndlovu oyisakhamuzi semapisi eMatobo uthi baphila ngokwemba egolide kodwa kulula.
Intengo ikhwele amaqaqa akubambeki lutho. Singomama asihlala ngaphansi siyagebha lapha lemaqaqeni. Singomama sizama ukuthi sibalekele isimo sokuthi sihlale singabacelileyo ngaphansi kwabo baba. Emasimini lonyaka vele kasizuzanga lutho.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazane e-Women Development Association of Zimbabwe Waters unkosikazi Sethekele Jabangu uthi iningi labo mama lithole amagabha avuzayo ngokubhidlika komnotho.
Ukuze baziphilise labo mama bangena ezingadini bayalima ezingadini. Abanye umama bayathunga izingcebethu uma kungabe kulamashowa, bayaya lapho emashowa bayothengisa izinto ezihlukahlukeneyo ukuze bathole imali yokuba bafake ukudla etafuleni, baqede bathole imali yokuba abantwana babo bahambe baye esikolweni.
Iningi lezakhamizi ezansi eMandebeleni kalivunanga kuhle lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu osekujiye zibhekane lendlala enkulu. kodwa uhulumende uthi akekho zabulawa indlala lonyaka ngoba ezaphathisa ngokudla. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siya kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxalo nkosikazi uSithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumente obona ngesiphathelane labesifazana, yena osanda ukuhlangana lesiphathamandla somanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika we-African Union licubungula udaba lokuqeda izehlakalo zokwendiswa kwabantwana abangamantombazana besesebancinyane. Asizweni ukuthi kwini okwacutshungulwa lokwavunyelwa kulo umhlangano.
Ye, okokuqala sivumelana ukuthi kumele sikusole lokhu into embi ukuthi abantwana bahlwengulwe, abantwana baphathwe kubi bangayezikolo, abantwana basiswe, bachathiswe besesebancane. Sivumelana ukuthi yonke into kayenziwe uhulumende labo bonke abanye esisebenza labo ukuthi lokhu sikuqede ngoba kuquma impilo yomntwana. Mina sengibabonile amankazana ombonayo ukuthi umntwana lusharp, angaba ngudokotela, angaba ngu-prime minister, angaba ngu-pilot wefremetshina, kodwa ubona ekunwa ubaba omdurisayo alalelayo. Ngoba umntwana omncane wena baba ungamdonsa ulalela usumdestroyile. Umntwana lona akasavuki futhi, usele trauma psychologically, usele trauma emotionally, usele trauma physically. Abanye bahle balimale khonapho ngasakwazi ukuthi enzeni. So sikukhondeme kakhulu njenge-government yeZimbabwe le-AU ukuthi umuntu wonke kabe leqiniso ukuthi abantwana bayavunyelwa ukukhula bende sebevuthiwe. Umuntu sezikhethela ijaha lakhe nomuntu ofuna ukuphila laye. Hayikhona ukuthi esakhula umntwana ayengwe ukuthi enze okungafanele, njalo abanye bendiswe bengafuni ukuthi bende. So ube ngumhlangano omuhle kakhulu. Ithemba ukuthi uzanceda i-Africa, uzanceda iZimbabwe, uzanceda abantu bethu.
Siyabona ukuthi lani njengogatsha lwabesifazana belivele lilwisana lalokho. Sake saxoxa kona lo msakazo ngelalikwenza eMarangi. Kuyaphumelela yini? Njalo nxa sokungenela izwekazi le-Afrika kuyaphathiswana yini kumbe bekuyingxoxo kuphela?
Ubonani kuyaphathisa. Ikakhulu ukuthi ngo-October last year ubaba upresident wethu u-Edim Nangagwa usayine esithi yi-high level political compact ebikhondema domestic violence, ebikhondema ukuhlangulwa kwabantwana. And ube ngomunye wabongameli e-Africa abantwana abasayinileyo. So sithemba ukuthi obaba abaningi bazalandela lokhu ukuthi bona baba kabathatha umntwana oyinkazana munye ngamunye njengomntanakhe. Omama labo bathatha umntwana ongumfana njengomntanabo. Sibe lakho ukuthi sikhulise abantwabethu ngoba sihlobo. Umntwana yihlanyelo. So uma uzathatha inhlanyelo uyiphoseziwe ukuthitshe uzahlanyela ngisana. Abaningi asoze sibe nenhlanyelo enhle, amankazana amahle abachadayo, labafana bahle abathathayo, bakhimizi yabo sibe labazukulu kuphela. Ngoba khathesi silabazukulu abangalayise lonina abahlanga ndawonye, akukuhle lokhuyana. So kuzasincedisa kakhulu, ikakhulu ukuthi i-Afrika yonke sibambene ukuthi lokhu makucine. Asikhangeleni abantu bethu sibahawukele ukuthi yizinto ezivela kuNkulunkulu, sibakhulise.
leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo kahulumente obonayo ngeziphathelane labesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Ngo-1987 ubaba uNkomo esengena kuZanu PF ngahambanga labantu, kwahamba kungabakhokheli abathiza ahamba labo, kodwa abantu basala emuva kutshengisa ukuthi i-decision ayithethe umphakathi wawungahambisani layo. Uzakhumbula ukuthi the only election eyenziwa ngo-90 lango-95-96 izaphu sikuseginywe iZanu PF, abantu bemathwele ndaba zange bavota, kwaba le big voter apathy. Lokhu kwabonakala sokufonywe i-MDC ngo-99 kusiya ku-2000. Abantu bemathebeleland benza lokhuyana okuthiwa yi-protest vote, yikuzathola ukuthi usupport usekelo olukhulu i-MDC lokuqala lwavela emathebeleland babantu abatshengisela ukungesabizana.
Manje ngokubona kwakho kwakumele enzeni umnumzana Nkomo ngesikhathi abantu beZimbabwe bebulawa ngegugurawundi?
Babu Gande, labalaleli, inkulumo yokuthi kwakumele ubaba uNkomo enzeni ngesikhathi abantu bebulawa ngegugurawundi inzima kakhulu. Indaba yalahleka eLancaster ngo-1979 langemuva kwayiLancaster, yazolahleka ngo-1982 ubaba uJoshua Nkomo emisa intumbane. Mhlawumbe kusiyafika ku-1987 akulanto emangalisayo ayengabe esayenza ubaba uJoshua Nkomo ngoba ayevele esechithekile amanzi. Isisombuluko sonaleso sokuthi avume ukungena ku-Intercourt yiso kuphela esasisehle. Ngiza kuveza futhi ukuthi uRobert Mugabe owafonela uJoshua Nkomo wamthumela umlayezo ukuthi iZimbabwe ayisabuseki, kungangcono aze bazolungisa ilizwe bendawonye. Yikho ke kuqala ama talks e-1987 accord. Ama talks lawa mayeqala ubaba uJoshua Nkomo uappointa i-committee of 5, usecretary wali committee owaye nguJohn Landa Nkomo, kwakulalo babu Sidini Malunga, lo babu Agrippa Madlela the late, lomunye ubaba esengumlibele owaswelakala engozini yemota esigodini, lo baba owesi-5 engasoze ngumqambe ngoba phakathi kwalaba abantu bongu-5 ngwedwa usaphila. Ubaba uJoshua Nkomo uyababiza endlini yakhe enumber 6 uthi kabeze. Robert Mugabe semfonele wathi yena ilizwe kalisabuseki sedinga izaphu. Uyabapha ke umlando wokuthi ababhale ugwalo ayezolupresenta kuRobert Mugabe sebekhuluma ngali unit. Umhlangano wabo bawubambela eCrestor Churchill Arms laphana e-Four Winds koBulawayo. Owunye womuca kumbe wama-points i-committee of 5 le eyayilubhalile babebhala ukuthi ubaba uJoshua Nkomo nxa eza kuya negotiata leZanu PF akeya negotiata langokuthi abantu bemathebeleland sebefuna ukuphuma bazimele bodwa. Ubaba uNkomo akupresente lokho. Kuyadanisa ke bantu bakithi ukuthi uRobert Mugabe imhlangano yonke eyenzakale Churchill Arms wayethi nxa uNkomo ethola i-report yayo loRobert Mugabe wayephiwa le report khona le Harare eyiphiwa ngubaba uJohn Landa Nkomo. Ndizakhumbula ukuthi ubaba uJohn Landa Nkomo loMugabe babengani bayahlobana. kwenza ukuthi lanxa sebesiyakhuluma khonale kwele Harare, uRobert Mugabe watshela uNkomo kulaba bekhona emhlanganweni wathi ungasuphi Nkomo, into zokukhuluma ngazo lapha ngiyazazi. UNkomo akazange akunanzelela ukuthi kuzazi kwalezi zinto kwakubuya ngubani, kanti uJohn Landa Nkomo wayetshaya ngapha langapha aripote kuNkomo, aripotela kuMugabe eHarare. Kodwa kwamangalisa abantu, ikakhulu iqula lelalibhala imigca yayizakhulunywa ukuthi indaba yokuthi mathebelelenti kungangcono izimele yodwa ubaba uJoshua Nkomo ngazange ayifake kulezi zinkulumo.
Lo-ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilale.
Siyabonga Chris, siziphethe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba loMaskandi uSibongiseni Ncube ephethe idlalate lakhe elilesihloko esithi Ma Ekwehlula.
Sibizwe ngani?
Insizwa itabuka kwamasibambane eFilabusi njalo ihlabela ikwele South Africa. Nangu uSibongiseni elonda imbali yakhe.
Umculo wokuqala kudala kakhulu kodwa kahle kahle into ze-recording iqala ukuzenza lapho 2010. Kodwa kuyukuthi nje umculo into evele ingaqala kudala. Ngibengithi mangibona nje mhlawumbe ubhuti abaculayo kanjalo kanjalo nje into yomculo ngayihluphekela kakhulu. Ngakusho lokho ngiqinisekisa ukuthi umculo yiyona nto engiyithanda kakhulu ngaso sonke isikhathi. I-CD enginayo iyodwa kodwa ziningi ingoma esengikazenza muva kodwa i-CD isaseyodwa. Njengamanje ngisestudio kukhona sikuhlanganisa futhi okuzophuma kungekudala.
Abangathanda ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Inamba esebenza kakhulu kunesisebenza kakhulu inamba ka 0656512332. Ino WhatsApp le namba ngishondela ku Facebook vele kubo kusase huye futhi uSibongiseni Ncube. Ku TikTok nakhona sikhona futhi kuse huye uSibongiseni Ncube. Nabafuna abakhona afuna ukubuza bavumeleke ukuthi bangabuza noma yini.
Abalandeli ke ubachiyela wapi amazwi?
Ngasho futhi kubo ngiqinisekisa ukuthi manje njengamanje nje ngise studio umsebenzi wona sewuphelile vele ngoba bayakhala abantu bafuna ukuzwa okulandelayo ukuthi manje ngawe siphetheni. Kodwa ke sokusele nje ukuthi basebenza ababhizi ngabaphathi bethu ngoba singaphathi basiphethele into asizenzeli. So ngoba kuya kuthi kuya ngami ngabe sengibazisa ukuthi nako umsebenzi usekhona sisebenzeli. Kodwa ngoba kunabaphathi sanezandla zabaphathi sesibatshela ukuthi mhlawumbe ngedethe ukuthi nawo umsebenzi sekuyaqala manje uyatholakala maduze nje isitshengisa uzotholakala.
Uphuma ke enkundleni uSibongiseni ngale. Awu suka madoda uSibongiseni Ncube sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umholi we-Athuzi umnumzana Obed Masaraure uzaqeda impela sonto evalelwe. I-Center for Natural Resource Governance ithi ilizwe lilahlekelwa imali enengi ngenxa yokutshontshwa kwegolide. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.